Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuMabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzasihlolisisa izivumelwano ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle.
Sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibinohlonzi lokuthi besilabo somabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye. Njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Imbali yababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke. Kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqotho ngoqotho sithi ungubaba wesizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzahlolisisa izivumelwano ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni ngemva kokhetho oluzayo. Umnumzana Chamisa wabekhuluma amazwi la eseseke lamuhla lapho azise abalandeli bakhe ukuthi unxusiwe iziphathamandla zeBhilithani njalo uzahlangana lazo ngeviki ezayo. Ukusasa ukhangelelwe ukukhuluma embuthanweni emamina eMondoro. Asizweni abantu bephalalela kulo umbuthano.
Chamisa kakata, Chamisa. Chamisa wo. Chamisa wo. Chamisa wo. Chamisa wo. Madimai kakata, Madimai. 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 Mayuti wo.
Labo ngabantu ade behlabela emhlanganweni lapho umnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance abekhuluma khona eseke lamuhla. Ngakubelinye icele owayemela iMaswingo eBurn edalela eParliament njalo yesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Daniel Shumba usungule ibandla lakhe le-United Democratic Alliance lamuhla. Lokho kwenzakala ibandla lezanu PF lalo liphakathi kokulungisela ukhetho lwama primary elections.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle njalo bakhangelele ukuzobukisa ngomnyaka ozayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni wokugcina lentathela izindaba lamhlanje eZITF, umqondisi wenkampani yeZITF, unkosikazi Nomathemba Ndlovu, uthi umbukiso walonyaka uveze ukuthi ngempela ilizwe selizimisele ukuvuselela umnotho njalo abafuna ukuzotshala imali kuleli bayamukelekile.
Umbukiso walonyaka weZITF usufike emaphethelweni. Sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibinohlonzi lokuthi besilabo somabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye. Njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye. Phakathi kwawo angamachumi amane abesuka kwamanye amazwe.
Inkampani kahulumende eyeZimtrade yenelise ukuletha amankampani adlula ichumi ukuzobukisa amabhizimusi abo. Unkosazana Constance Muleya weMandigonera Enterprises ubonge ithuba abaliphiwe yiZimtrade.
Izimthethi siphe iopportunity enhle sibili ngoba lapha sikwazi ukubona abantu abavele eBotswana, abavele eZambia, labavele eGhana. Ye ngoba thina lati sikhangelele ukuthi ama products ethu abe siyaphandle kwelizwe. So khathesi hayi lapha eZimbabwe sikhanya sesingenile sibili ezitolo abantu sebekwazi ama products ethu. Hayi next year sikhangelele ukuthi siyaphenduka kanjalo ngabe sikhangelele ukuthi sesilama order avela phandle.
Amakolishi emfundo yaphezulu abebukisa lonyaka ezimtrade njalo isikhulumeli seNational University of Science and Technology umnumzana Felix Moyo uncome umbukiso walonyaka.
Silapha e-trade fair lapho kade sibukisa khona esikwenzayo okwenziwa ngabantu abethu kuma faculties atshiyeneyo e-NUST. Ama faculties ethu ayisikhombisa. Kule faculty ye commerce, kule faculty ye communication science and information science, kule faculty ye applied sciences, kule faculty ye industrial technology, kule faculty ye built environment city esa city architecture kudala, kule faculty ye medicine efundisa aba odokotela, kube le faculty yama teachers e science education. Zonke zilapha zizobikisa esikwenzayo ngoba esikwenzayo e-NUST ngingathi ukufundisa kwethu ukuresearcha kwethu lokubhala esikwenzayo esijithina ama conference papers sibhala sikhangele izinto ezigoqela impilo yonke eyabantu bezimbabwe.
Umbukiso walonyaka oqale ngolwesibili kuyona le iviki wagqitshwa lamuhla uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
gukama.
Wezemaphandleni lamuhla izakhamizi zemzimuni eGwanda zithi iyaswelakala imfundiso epheleleyo ngokuphathwa kodaba lwedlakela ezindlini olwe domestic violence. Abanye abesifazana bebikwa belokhu bekubona njengokwesiko ukuthi bachaywe ngomkabo kungenani lemithetho esibekwe nguhulumende okwenqabela lokhu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kungenani lemfundiso kanye lemithetho efakwa nguhulumende, inani lamacala aphathelane lodlame lwangekhaya liyaliqonga njalo kwesinye isikhathi. Lolu dlame ludala ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabomama. Emhlanganweni oqhutshwe emangweni wakomzimuni kuliveki lugatsha olubona ngokuphathelane labomama olwe-Human Affairs ngokufundisa izakhamizi ngodaba lodlame lwangekhaya, inenkulu umhlangano lithi isasilela imfundiso emaphandleni ngalolu daba. Usobhuku umnumzana Herbert Nkomo uthi kuyadingeka ukuthi limfundiso isabalale ukuze izakhamizi ziluzwisise lolu daba.
Ukushota kakhulu esikukhangeleyo mbonani ulwazi lokufundiswa lokuthi emakhaya kuhlonitshwane njani, kuphathwe njani abantwana labamakhosikazi ethu siwathetheyo. Ungani khonapho kulo hlupho olusililayo ngokuthi ekufundiswani lapho abantu bayashota ulwazi? Kodwa ngasithola ulwazi olunje silwehlisela eziqintini esivela khona sibone ngalo ngasiphathisa ukwehla kwalezi inhlupho.
Unkomo ugcizelele ethi okubangela odlame emakhaya kunenge njalo kugoqela nendlala ekhona okwamanje emaphandleni.
Okunye kungathinta kusukele ukuthi engxenye imbangela iba yindlala ngoba kwemagumi lapha kungaswelakala ukudla kusuka obaba labomama lapha labantwana kungabe kusazwisisana ngaso kuswelakala indaba zokudla. Okunye futhi kube yikuthi kuhloniphana kwemagumeni kumbe kusuka kusilele phakathi kamama lobaba. Ubaba angasahloniphi unkosikazi ngokugcweleyo, lo mama angahloniphi ubaba wakhe ngokugcweleyo, bese kusiba lakhona bothi ayi-back down i-communication kuma-families.
Iningi labo baba libikwa lilenhloni zokubikela amapholisa lapho lithe lahlukuluzwa emakhaya ngomkabo okudala ukumemetheka kodlame, kutsho unkosazana Vuyisile Bhebhe.
Obaba abaningi abanye abaveli ukuthi kwakhona batsho ukuthi bayahlukuluzwa emakhaya, ngani kuyabayangisa. Isikhathi eziningi kutholakala ngathi abahlukuluzwayo ngabantwana. Imbangela yokuhlukuluzana emakhaya mbona ngani kungaba ikudelelana mhlawumbe lokweyisana ebantwaneni okunye ongaba yimbangela yokuhluzwa kwabantwana bakhona abantwana abahlala bebodwa emakhaya.
Umnumzana Patrick Ncube obona ngenhlalakahle yabantwana esigabeni uthi bayazama ngazo zonke indlela ukulandelela amacala aphathelane lokuhlukuluzwa kwabantwana.
Uma abuses wonke imhlobo etshiyeneyo sikhangela ukuthi abantwana kaba abuse njalo sikhangela ngamandla wonke sibila lapho esireporta khona nxa bethe abantwana bathe babanjwe rape siphangisiye reporta kungakafiki 72 hours siphangisiye reporta njalo emapholiseni singamunye umuntu loyo engabanjwa singamuntu loyo angaze abanjwe siphangise emapholiseni.
Izansi emandebeleni bikwe hamba phambili ngenani lamacala aphathelane lodlamelwa ngekhaya. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokungathembani kwabatshadileyo abangahlali ndawonye nezinye zezizathu ezidala udlame emakhaya. Emhlubulweni wangezansi emandebeleni iningi labo baba lithiya umkabo emakhaya lisiyasebenza eGoli loba eBotswana okudala ukungathembani. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 eMzimuni eGwanda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampa bafubembula
lamlela ndwandwe.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nyongolo Nkomo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti ukuba sehlelweni le-Voice of America.
Imbali kababa ubaba Joshua Mqhabuko Nkomo inanzwa njani?
Imbali kababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke. Ngani? Ngoba thina amaZimbabwe sambiza sathi ngufather Zimbabwe, okutsho ukuthi ungubaba wesizwe. Kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqodo ngoqodo sithi ungubaba wesizwe. Ngikutsho ngalokhu kanti okokuqala kube kwaba le ndaba yokuthi kubizwe i-airport yakoBulawayo ngebizwe lakhe. Leyo airport ithethe iminyaka elithumi leminyaka emibili ukuthi ize yakhiwe iphele. Kwaba le ndaba yesithombe sakhe istatue. Istatue leso saba lomsindo omkhulu kakhulu kwaze kwangenela imuli. Kwalungiswa lokho okwakungaqondanga ngaso lezo statue. Kodwa-ke lezo statue sicime sikoBulawayo kuphela, kasikho emzini omkhulu welizwe okuthiwa yiHarare, okuthiwa yiso sigodlo esikhulu, kasikho lezo zithombe. Kuyasimangalisa-ke khona ukuthi njengoba baba weZimbabwe ubaba uMqhabuko umkhululi welizwe ukuthi kathi kungani kukhanya ngani nxa ekhunjuzwa nezakhiwo kungani kuba nganxanye kungabi selizweni lonke. So-ke ngaleyo ndlela ngithi mina kungani akuphelelanga ukukhunjulwa kukababa. Kuzobuya-ke kanti kule nhlanganiso ezithile esazibumbayo siyimuli kababa ezokuzama ukuthi sigcine ibizo likababa ukuthi lingacitshi. Kule museum ebunjwe ngaphansi kwalezo nhlanganiso, kwenye yezinhlanganiso lezo, leyo museum ihulumende yagcina ithi izayithatha ifake kugatsha lwawo lwe-museum and monument. Kodwa akuke kwenzakali khonokho ngo-June 7. Lokho siphakathi kokuthakazelela khonokho. Yikho-ke kuningi engingakutsho kanti okusolisayo ukuthi khona uNkomo sibili simphatha ngendlela eyiyo epheleleyo. Sicelebrate i-100 years kaNkomo kusukela i-100 years yokuzalwa kukaNkomo kusukela last year ngo-June 7 kuzofika lo nyaka. Kodwa-ke kube yimizamo yemuli yodwa ukuthi leyo nto iphumelele. Uhulumende weZimbabwe owancediswa nguNkomo ukuthi ebe khona ubengakabi khona kulelo hlelo. Kodwa-ke ngikhuluma nje so sike saba leziphathamandla zikahulumende izolo ukuthi sizame ukuthi sikhulume labo ukuthi owe-100 years yokuzalwa kwakhe. Nanku phela umsebenzi kaNkomo madoda, asiboni ngani eSouth Africa ubaba Oliver Tambo into engakenzi zakali lapha eZimbabwe emuntwini esithi ngufather Zimbabwe oqotho 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 akula munye ufather Zimbabwe ngaphandle kuka Joshua Mqabuko kaNyongolo Nkomo singayikela ukuvuma khonoko siyabekhutha into eziningi kakhulu ezingancedisa ukuthi ilizwe leli isize sibambane ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke.
Manje njengoba usithi wena likhulumisane leziphathamandla zikahulumende zithembisene
basayahlangana kanti angeke ngithi ukuthi kulento ebumbekile eqinileyo kodwa hhayi ngomfutho obukhona phakathi kwethu babongile abadala ukuthi sibakhumbuzile ukuthi phakathi kobubhizi abakibo ezizinto bayazilibala yikho-ke basethi hhayi kungaphela-ke umkhosi lo we-trade fair sizabuyela esigodlweni siyehlala phansi siyiphathele indaba kodwa siyalithembisa bakonkomo ukuthi hhayi umsebenzi lowo owokugqiba i-100 years kababa ufather Zimbabwe uChibo Chidesa sizaphathisa ngendlela zonke esezenelisayo.
Yona i-museum bakhona yini ababuya ukuthi bazethekelela?
Bayabuya abantu kanti namunye ngababili qoqa kuyabuya abantu sesaze savula-ke le ngadi bekothiwa i-garden okuleloni London ukuthi abantu bezoyenzela imisebenzi yabo enjengemichado ama-birthday party and so on ukuthi ngabethi beqeda ukubuka laphana phakathi emuseum bese bethona-ke bezigwejisela laphana emithunzini yeloni bayayeza-ke abantwana bezikolo kwaba lohlelo lokuthi abantwana bezikolo kube yi-part of their tour ngabe bhoda izindawo izakhiwo lezindawo zakobulawayo eziqakathekileyo bayafika-ke khona ngalo abantwana ngesikhathi ngesikhathi ngobuningi babo kodwa-ke into le bekumele ukuthi phela labemzini ama-foreigners bebe lakho ukuthi befinyelele kodwa ngendlela yokuthi ayikho ezandleni zehulumende i-museum abantu abaningi abayazi njalo kayi-advertisewanga kakhulu enhlelweni ze-tourism ze-government.
Ngemva kwendaba yentonga le eke yayenzakala ngendaba kaChamisa bakhona yini abake balithinta kumbe abalikhulumisileyo ngodaba lona lolu olwentonga kababa uNkomo?
Baningi abantu esikhulume labo ababethala incingo abaye bebhale iWhatsapp, Facebook and so on bebemangele bedanile abantu abaningi bengazwisisi ukuthi kambe abantu bakonkomo bengenza into enjalo engakazenzakali elizweni lase-Afrika ukuthi intonga yomuntu omdala iqakatheke kangaka ingapho ngokunikwa nje omunye umuntu. Hhayi sesesichazisile-ke emphakathini ukuthi hhathi akula nto enjalo eyenzakeleyo ujaha nje abajaha ngabantu abatha phela labagandi.
Hhayi kuyezwakala ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Masabezulu ithiwa lokuthi ngixoxe lapha ku-Studio 7 sikhonapha silokho siqhuba umsebenzi kababa umkhokheli umkhululi wethu uChibo Chidesa uJoshua Nkomo sasithedi ekuthini sikhalele ukuthi kube lokuthula elizweni lakithi khonokho esakutshiyelwa ngubaba okuthiwa yi-legacy ukuthula ukuhloniphana ukubambana ukwazisana lokuthi sihlale sikwazi ukuthi thina singamazimbabwe sonke ingabe ukhuluma limbani ingabe umhlobo bani ingabe umbala bani yikho esakufundiswa ngubaba. Ngiyabonga Mahlabezulu.
Hayi lathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi umnumzana Joshua Nyongolo Nkomo wayengumkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lamuhla sixoxa labesifazana abakade bebukisa impahla zabo e-trade fair embukisweni ogqitshwe lamuhla kobulawayo. Siqala ngokuxoxa lo nkosazana Abigail Muleya wenkampani ye-Omuhle Rains.
Yabe kukhanya abantu sibili bekuthakazelela kakhulu ikakhulu inumber yabantu abakade bevakatshela ibi-increase with ama-days awe-business days elokhu esondela day 1 day 2 day 3 abantu besebebaningi kakhulu njalo kukhanya ama-clients akade fika iningi labo is people are willing and able ukuthi bethi to do business with us njalo babuya nabo nama new ventures, things that they are doing, labo bezithengisa, ikanti lathi futhi sibathengisela esilakho.
Kodwa khona lokho okudwetshwayo kuyakhanga kakhulu abantu na kumbe abantu bafuna ukubunye kungayisikho lokho.
Okudwetshwayo abantu abaningi kakhulu nginanzelele ukuthi abantu ngokufika estanding sethu bebengikhona benanzelela ukuthi ama-attracts izinto abazithakazelela kakhulu. Umuntu uma ezihlalele nje endlini asonto ayicabangayo ukuthi ama-attracts ngaba yinto engiyithandayo, but the more umuntu esondele eduze inkhona nazethi into ayijabulela kakhulu. Njalo akusikho woda ade bebuya bekukhangela, umuntu bebuya mhlawumbe eziva libhana ele any other network marketing business eyenzakalayo, ethi nanxa esonde abe sebona anankana ama-paintings laphana athi asonde eduze. So abantu bekhanya bekuthangazelela kakhulu. Sithole ithuba lokukhuluma nabe-art gallery belapha koBulawayo, basebesithi khona silethe some of ama-pieces ethu. So ukuba seze-TITF this year kusinike ithuba elokuthi sithi grow i-market base yethu, njalo lokuthi sikwazi ukuhambisa ama-tracks ethu around ama-exhibitions eBulawayo. Eyinye njalo yi-Nesbit Castle, ukuthi khona silakho njalo ukuhambisa ama-pieces ethu e-Nesbit Castle, kuzaba ne-exhibition for ama-tracks. So yes, ukuba seze-TITF ku-increase sibone i-growth in i-business yethu nama-potential clients.
Ye, uke wakhuluma njalo la ngabesifazana abaphatheka kwelombukiso.
Okay, abesifazana laba into ababuya nazo mbona ukuthi it's interesting, bayenama-projects amaningi achiyeneyo. Okunye mina ebengikuthola izinto engingazaziyo, ngizakhuluma kakhulu nginike i-example yokunye okuthiwa ama-butterfly cups, akayaziwa kangako eZimbabwe. Kimi personally ayinto entsha kakhulu, ayaziwa kwamanye amazwe. Ngawokuncedisa kakhulu abesifazana nxa bedlula through i-menstrual cycle yabo endaweni yokusebenzisa ama-pads. Njalo among this okunye besihlangana labomama asebengene kuma-network marketing businesses, amanye ngesike sisezwa ngawo kodwa ngenxa yokuphatheka ukubasondelela eduze besihamba sisizwa ukuthi lathi singancediseka kanjani.
Siphinde saxoxa lo Nkosazana Sipho Ndlovu olwela amalungelo abantu abathengisa ucansi laye obebukisa e-trade fair.
Okay, mina ngingosipho Ntombazana Sipho Ndlovu. Esitendini sethu, we are advocating for health rights of ama sex workers. Esitendini sethu under izan sithi ukuthi sicela ukuthi ama service providers esithe abantu bengababandlululi ngenxa yomsebenzi wabo or their identity. So singazigqibi ngokuthi sicabangele ukuthi ama-sex workers ngabantu abongoba ngomama abagqoke izikhethe ezifitshane. So sicela ukuthi sithikhe njengabantu bonke abafanayo kule ilizwe, si-access-e ama-health care services njengabantu bonke. Esikutsho yikuthi singadiscriminatwa ngenxa yokuthi sithengisa ini ucansi. Sicela lathi nxa siya le-STI kumbe siyacela ukuthatha amaphilisi ethu, be treated like anybody else in this country.
Bese bevele bebandlululwa yini abantu abayenza lo abathengisa ucansi?
Badiscriminatwa kakhulu, batshela ukuthi thina yithi ama-calls of STIs or HIV in this country. But we say you know, this is not us. We want ukuthi i-health care service isibone njengabantu, besi-treat-e njengabantu, bengasibandlululi. So yikho sinika ama-condom for free, sithini asiwasebenzisenini sizinakekele impilo yethu. Bakhona abangobaba abathengisa ucansi. Ukuthi wonke umuntu uyathengisa ucansi, can we treat that as a profession?
Nxa usithi wonke umuntu uyathengisa ucansi, utsho baphi la?
You cannot pinpoint a sex worker or this sex worker ngumuntu onje.
Sibonge uNkosazana Abigail Muleya kanye lo Sipho Ndlovu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni wezemidlalo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lithe ngokunqobela Highlanders lakhuphula inani lemiklomelo elilayo la kumajima amabili lambili ngemva kokudlala imidlalo yithoba mnembili. Ohlohlele iqembu lengezi nguTerence Dzukamanja. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lilemiklomelo lijumile esikhombisa ukutsho ukuba selihwithwe ngele-FC Platinum eselihlezi endaweni yesibili lilemiklomelo lijumi lathoba mnomunye ngemva kokuba linqobele Mutare City nge-1 kanyaya enkundleni yeVengere. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu leBulawayo Chiefs kwaba le mpumelo efanayo emidlalweni obuphakathi kweqembu leHerentals akanye leHarare City. Iqembu leNigroud litshaywe nge-3-4 ngeleCapes United kuthi eleChicken Inn libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleYada kwaba le mpumelo efanayo emidlalweni obuphakathi kweqembu leJapani Mine leleZPC Kariba. Imidlalo yeviki lethoba mnembili iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leTriangle lizadibana khona leleChapungwe Ekipo kuthi eleDynamos lizemukela eleBulawayo City ngaseRovaro. Sikhangele umdlalo wokugijima. Umdlali weqembu leBlack Rhinos uWellington Varevi nguye onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-minute mile oqhutshwe ngosuku lokugcina lweZimbabwe International Trade Fair namhla ekuseni. Lo mncintiswano ulendingeko yokuba abadlali baphutshe kungakedluli imizuzu yemine kodwa uVarevi akayenelisanga lokhu kodwa uthe ulethemba elokuba ngomnyaka ozayo engayitshaya intambo kungakapheli imizuzu yemine.
Ngamjalo right kakhulu sesijabula futhi sesijani ngiqale ngiphambili ngisithe bese senza nemzimba wami sari ngahluleki ukugijima ngizabona manje ama problem next year ngiyazama sithi uthi sondenze isikhathi sami seduze.
Yes sir.
Onqobe kumncintiswano wanyakenye uTrust Chidomaya uqede esendaweni yesibili kuthi endaweni yesithathu bekulo Isaac Mpofu njalo bobabili ngabeqembu leZRP Fairbridge. Kundawo yesine kube lo Nyasha Mutsetse waseRusape kuthi oqede esendaweni yesihlanu nguTendai Zimuto oweqembu leBlack Rhinos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Silavechugi, Paketa Mosako, Abayebe Keza Mamanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kalue Sisivasa Rhodesia, Unziamanti Bele, Ea Kupaba Mshabesi Zibeni, Zapu Lugute Linkabe Zasitunga, Buluko Elendo Teyota, Eliko Ali Chumla Majota, Ich Velim Tope, Ela Kisi Shere, Washalim Kumbazana.
Umculo lo sithemba likukholisile lozwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 abafana bakagodlwayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.